daba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 3 Nhlolanja 2020 ngumphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yomele bebone ukuthi into zenezo ziyenziwa ngurhulumente. Urhulumente uyazilandelela zenezo zinto sabumela ukulwisa i-corruption. I-corruption lelilizwe kakhulu. Silo dubonde olukhulu oludukisilalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption.
Inkokeli yogatsha lwabasakhulayo ebandleni lezanu-PF bathi omunye wabacebisi bakamongameli umnumzana kudakwashita Gray nguye ingqungquthela ekubhidlizeni umnotho welizwe ngemisebenzi yakhe yenkohlakalo.
What we want to do is to make sure that we put systems in place which will ensure that we don't have any coronavirus.
Inani labantu abahlolisiswa nguhulumende weZimbabwe ngemva kokwethekelela amazwe alegciwane le-coronavirus seliqonge ledlula kancane amakhulu amabili njalo sokuhlelwe indawo lapho abazabe behlolwa bekiyo. Futhi ke ezemidlalo, umxaxashi weqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu uthi iqembu lakhe lingenza izimanga nxa lingathola usekelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokeli yogatsha lwabasakhulayo ebandleni leZanu-PF umnumzana Louis Mathuthu lomnumzana Godfrey Senengamu bathi omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kudakwashita Gray nguye ingqungquthela ebhidliza umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo. Bathi njalo uhulumende lengatsha zakhe ezilondoloza umthetho kabenze okweneleyo ekulwiseni inkohlakalo elizweni. USenengamu loMathuthu batshele intathelo zindaba lamhlanje ukuthi ngaphandle kukaThagwirei kulezinye njalo izikhohlakalo ezimbili ezilobudlelwane leZANU-PF ezivalisa umnumzana Tafatswa Msarara ukhokhela inhlanganiso yeGrain Millers Association kanye lomnumzana Billy Rottenberg owenkampani yeGreen Fuel. Bathi uhulumende kumele athathele abantu laba amanyathelo ngoba belimaza umnotho welizwe. Ngaphandle kokuba umcebisi kaMnangagwa, uThagwirei ngusomabhizimusi okhokhela inkampani ethengisa amafutha ezimota eyeSakhunda Holdings. Kutsenengamu loMathuthu bathi uThagwirei nguye okhokhela umsebenzi wokutshintshwa kwemali ezitaladleni ngekungekho emthethweni. Umnumzana Masarara yena bamethe samlando wokuthengisa impopho yemkambo wensitha kuthi umnumzana Rottenberg laye bathi kunengi okungaqondanga akwenzayo ekulungiseni amafutha ezimota. Umthungameli Nkomo weStudio 7 uxoxwaye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena ke othi ngempela uhulumende kumele engeze imizamo yakhe yokulwisana lenkohlakalo.
Udaba lolu ludaba oluvele lona olukhangelelwe kakhulu nguZulu weZimbabwe oluyidaba oluyilo oluhluphayo. Ngakho ke i-youth isithe yakukhangela yakhangelisisa yabona ukuthi kanti kuyini sibili okuhluphayo kwethilekisa uhulumende. Kungokunye kwezinto zezinto ezihlupha ugatsha olutsha oluyomgogodla wephathi ukuthi ethi lona lalukhangela lubone ukuthi kulezinto ezimele zenziwe kodwa ke kulutshwana osokwenziwa. Mina ngivumelana labo kakhulu ontanga, ngivumelana nayo i-youth ukutheni yiyo indlela abamele babe yibo abafuqayo izinto lezi eziyizo ezavunyelanayo ama-resolutions abumbayo ku-conference. Yiyo mele bethi bebone ukuthi into zenezo ziyenziwa ngurhulumente. Urhulumente uyazilandelela zenezo zinto sabvumelanayo ukulwisa i-corruption. I-corruption lelilizwe kakhulu. Silo dubonde olukhulu oludukisilalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption. Njalo ayilandaba lokuthi kwenziwa ngubani lokho. abanye phakathi kwethu bangcolile phakathi kwethu. Khonapha phakathi kwethu kuzanzibi abantu abangcolileyo abanye bakhona. Kuye mdiliboyo ozanuke kumabandleni umuntu kulabantu abangcolileyo okumele konke loko kulungisiswe ngokuthi kulwisa kakhulu i-corruption phakathi kwethu.
Ukuda kwaseta Gwirei ngumuntu obikwa lobudlelwano engumngane kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Njengoba abasakhulayo beZANU-PF laba besithi ungumuntu okhohlakeleyo, kungenzeka yini ukuthi uChiwenga engazingeni ezenkohlakalo lezi?
Mina kangithanda ukuthi ngivale ukuthi ubani kumbe umngani kabani kumbe kabani. Mina ngithanda ukuthi intungameli asikhulumeni nge-corruption ontanga nxa sebeyibonile khonokho abakubonile kabayihambise kwizakhi, izakhi igijime layo ihlolisise kuhle. Ukuthi kumbe umngani kabani vele mnangu angubali vele lokhu ukuthi ubani ngumngani kabani, ubani umngani. I-corruption nxa ilwiswa kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi umuntu umngani kabani. Akula muntu ongaphezu komthetho, wonke umuntu ngesisekelo sombuso esikhonelizweni, wonke umuntu ungaphansi komthetho, wonke umuntu ungaphatha umthetho, umthetho ungaphezulu kwa wonke umuntu. So akula muntu ophezu komthetho kwilizwe lethu leZimbabwe. Yalo ukuba ngumngani kukabani kumbe ungaba ngumngani kapresident kumbe ungaba ngumngani kabani, akukutsho ukuthi noma ungadala amacala kumbe uyenze okunye kuyakuthiya umsulu. Hhayi,
umnumzana Belief Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDr. Nkululeko Sibanda. Yena ke uthi akumangalisi ukuthi abantu abaqanjwa ngabasakhulayo beZANU-PF ukuthi babaphatheke kunkohlakalo laba ngabalobudlelwano lebandla elibusayo.
Le nto into ebesihlala fitsha nsuku zonke, siyazi ukuthi nje ihlangathi leZANU wathe sibakhuluma nje khonokho ukuthi kuthiwe bayenza bafuna ukuthi bake bakhohlise abantu. Kawuhluphi phela abantu laba ngabahambe ngoba anti umnanka wakhe amapholisa ngawakhe namafutha wakhe yababotshwa abantu laba indawo lezi zilungise. Uduke silazeko lokuthi umnumzana umnankava nabo-Rotenburg nabotagwiringi abangane, ngakho ibe ngabangane uyabazi lapho abahlala khona kabalandwe nje lingatshonanga ilanga bayefela ejele lezimali zabo abazihuquluza elizweni zithathu.
Bathi njalo abafana beZANU-PF laba bazabumba iqula benxuse uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi abambane kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi umuntu ungowaliphi ibandla. Singabona lani yini ku-MDC libambana labo abeZANU-PF labo?
Sizayicela ivothiwe. Izalo kade sasukela nayo khathani sezinto ezifana nazenezo, kumele ukuthi siyicele ivuthiwe. Siyazi ukuthi kathi sibeyosenza le ebizwa ngokuthiwa yi-catch and release.
Ukhonoko ngokunye okusolwa ngabasakhulayo beZANU-PF laba, i-catch and release leyo, njengoba sebekhulumile, singabona kusiba lotshintsho yini?
Ya, ngilukhangelelanga lolo tshintsho. Ngokwazi kwamizana ngibona ukuthi kukhona esingakukhangelela ukuthi kungaphuma kubandla leZANU.
Imisebenzi yenkohlakalo lingathi iphazamisa umnotho weZimbabwe lenhlala kahle kaZulu ngokunganani?
Iphazamisa iZimbabwe ngendlela enkulu kakhulu ngoba izimali eziningi ezilizwe ziphelela ke lapho kunkohlakalo, zithi ziphelela lapho kunkohlakalo zibuye kube lokuthi inkohlakalo le iyasetshenziswa ukuthi kubuye kutshontshwe futhi ngakusasa. Ngakho akunabuvelo lapha. Okuqakathekileyo ukuthi kufanele kutshintshe uhulumende, kufakwe uhulumende ozimiseleyo ukulwisana nokuntshontshwa kwezinto zikaZulu.
Lilawo umhlahlandlela wokulwisana lenkohlakalo alubana lithe langena embusweni njenge-MDC?
Ye, uPresident Chamisa usetsho kanengane ngokuthi ule 5-point program yakhe etshengisa ukuthi yena uzazama ukuthi nxa kuyikuthi yena efengele kuhulumende kuzalungisiswa ama-chapter 56 institutions akhangela ngezinto zokuthi kathi inkohlakalo ingaqedwa njalo elizweni, ukuthi abaphiwe amandla babophe abantu kungela kwesaba kumbe ukwethuka.
UDr. Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, asenelisanga ukukhuluma loMnumzana Msarara kanye loMnumzana Tagwirei loMnumzana Rotenburg ngalolu daba. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana ophathaya moyo uthi uhulumende usehlele indawo eHarare lase Victoria Falls lapho kuzagcinelwa khona abantu abanakanelwa ukuthi bangaba yabele gciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abedlula amakhulu amathathu ikakhulu kwele China. Umoyo utshele umsakazi we-ZBC ukubana bathethe leli nyathelo ukuze benelise ukulwisana legciwane leli kalula alubana ithe wabakhona otholakale elalo. Ekhuluma le-Studio 7 ngempela viki umoyo uveze ukubana inani labantu abahlolisiswa nguhulumende ngemva kokwethekelela amazwe alegciwane leli bese liqongele ledlula kancane amakhulu amabili 221. Abanye babantu laba bafikele e-Victoria Falls. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxhume umeya waleli dolobho umnumzana Sonzelo Dlamini yena othi uZulu wefolosi usehlalele evalweni.
Izakhamizi ze-Falls zi-concerned njengoba lisazi ukuthi i-Falls yindawo evakatshelwa ngabantu from all over the world. So labo bayethukile abakwazi ukuthi bethini ngomkhuhlane lo omutsha osuzwela khona le emazweni akhathana. So wonke umuntu uhlalele evalweni.
Njengomasipala kuyini elikwenzayo?
Njengomasipala i-department yethu ye-health yiyo ekhangelana ngezokulondolonza ukuhlanzeka kwendawo yethu. Njalo bayafundisa ngokuhlala sihlanzekile endaweni zonke nokuthi abantu bengabambi izinyamazana, bengadli ukudla okungekho okungahlolwanga. So kule mthetho ama-policies afakwayo ukuthi kulondoloze ukuhlanzeka lokuthi ukudla kuhlale kuhlanzekile, abantu bebambe ukudla okuhlanzekileyo. Njalo uma bezathi bengakazi kufuze begeze izandla ukwenzela ukuthi i-bacteria le kumbe i-virus le ingamemetheki. Sikhangelela ukuthi njenge-Falls umkhuhlane lo ungazifikeli njenge-town yethu le. Sonke we are concerned ngendlela okubikwa ngayo umkhuhlane lo emazweni la esazwayo anjengabo-China.
Uhulumende uthi sokulezindlu ezifakwe eceleni khona ngapho e-Falls laseHarare okuthiwa ngama quarantine centers lama isolation centers okuzahanjiswa khona abangaba benakanelwa ukuthi balawo lomkhuhlane. Njengosodolobho usuke wayafika yini kulezi ndawo?
Ngapha e-Falls angiyezwa ngakho. But I will make all the efforts to go and check Nabe Housing and Health to see what other measures have they put in place to make sure our town is secured, to make sure ukuthi umkhuhlane lo awumemetheki uzungene lapha e-Falls. Asikhengelelanga ukuthi sibe nawo lapha e-Falls. So sizalandela konke abe-Ministry of Health labehulumende abasi-advisor khona ukuthi sikwenze.
Egcekeni le ndizamtshina khona ngapho e-Falls njalo sike sabona abantu abafikayo bekhangelwa ngokuyimitshina ukuze babonakale ukuthi i-temperature imizimba yabo kayikhudumali kakhulu yini. Okungesinye sezibonelo zalumkhuhlane ungathi uyasuthiseka ngamanyathelo athathwa nguhulumende?
Ye, angisoli lutho ngalokhu uhulumende amanyathelo athetheyo. Okwami bengikufisa ukuthi sibakhuthaze ukuthi hayi behlale nje be-vigilant, abe-healthy, be-make sure ukuthi yonke indawo lapho kufika khona abantu bemizini kube khona okuhlolayo ukuthi umuntu kalawo lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi ungathelelwana nabantu abavele behlala lapha e-Falls.
Umnumzana Somvelo Dlamini ngumeya wedolobho le-Victoria Falls. Ulimuze ixoka lapho icingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona ngale e-Victoria Falls.
Direct from Washington, the voice of America.
amalunga edale lesenethi lakwele Melika aqhubekela phambili lamhlanje ethonisisa icala eletheswa umongameli Donald Trump lokuthi wasebenzisa amandla ehofisi yakhe ukuphambana lomthetho lapho amisa khona uncedo lwemali yokuthenga izikhali eyayimele iqondiso kwele Ukraine esithi abalelo lizwe kumele baqale bahlolisise indodana kamnumzana Joe Biden. Lo akhangelele ukuncintisana laye ukhetho lokudinga umongameli olwenziwa lonyaka khona lapha eMelika. Kwetheswa njalo elinye icala lokuphazamisa ucutshungulwa kwaleli cala ngokwala lobunye ubufakazi olwalumelele uphiwe yisigodlo sakhe ese-White House. Lamhlanje kuzamele amalunga owe-Senate avote ukuze kwazakale ukuba utholakale emsulwa na kumbe hatshi. Amagqwetha abebandla lama-Democrats bathi kumele atholakale elecala uTrump kodwa ke amalunga ama-Republicans lanxa engavumelani wonke ukuthi ulecala kuloba hatshi athi kasilocala elingamele ajeziswe ngokumsusa esihlalweni phansi kwe-impeachment. Lenga kosa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 usiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la uShortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwenkohlakalo abebandla lezanu-PF sebeqambana ngamabizo ukuthi ngulo lalo abaphatheka kulumkhuba babotshwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingena lani uhlelo. Okwamanje ke lani sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane andubana singene kuhlandla lesibili lohlelo lwethu lwanamhlanje. Udubo lokudliwa kwezilimo zintethe kwele Kenya lubikwa solufike esibangeni esibi kakhulu embaleni yalelo lizwe. Lolu dubo lubikwa solusabalala lasemazweni angumakhelwane emhlobonweni wangempumalanga yezwekazi le-Afrika njalo wesatshelwa ukubana kungahlasela amazwe angamashumi amathathu awe-Afrika kuphela lawezwekazi le-Asia nxa ungasathathelwanga amanyathelo ngokuphangisa. Kuthi ke umkhuhlane we-dengue fever kwele Bolivia ubikwa usubangele ukulahlekelwa impilo kwabantu abalishumi phakathi kweviki eyodwa kulabanakanelwa ukuthi sebethelelwe umkhuhlane abazinkulungwane phose ezilishumi 10,000. Lo mkhuhlane obangelwa yikulunywa yimiyane uqhamuke ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2019. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO ithi yona eLazimbabwe liyalandela konke okudingakalayo ukuthi likwenze ukuvimba ukungena elizweni kwegciwane lomkhuhlane we-coronavirus oqale ukuqhamuka kwele China wasabalala waya kwamanye amazwe omhlaba. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli we-World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Ntale Kasasira, uthi eleZimbabwe liyalandela zonke iziqondiso zokuvimba ukungena elizweni kwegciwane lomkhuhlane we-coronavirus ngendlela abantu abahlolwa ngayo esilindweni sendiza emachina ese-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Umphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana Obadiah Moyo utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuba njengoba eleZimbabwe lilobudlelwano obukhulu lele-China, uhulumende ukubone kuqakathekile ukuthi balungele ukuvimba ukuthi lomkhuhlane ungangeni elizweni. Kodwa ke umoyo uthi kuqakathekile ukuthi abantu bake bame ukwethekelela kwele China umumo uze ube ngcono kulelozwe.
What we want to do is to make sure that we put systems in place which will ensure that we don't have any coronavirus in Zimbabwe.
Umoyo uthi sebeqoqa inhlelo zokufundisa uZulu ngalomkhuhlane kodwa okuqakathekileyo yikuvimba ukuthi ungangeni ngoba ungavela ungene kuzabanzima ukuthi uphathwe njani njengoba lumumo okhona elizweni kwezonotho lakwezempilakahle ungeke wamelana lalesi sifo. Kodwa ke inhlolisiso eyenziwe yi-Studio 7 esitaladeni lasemiqambo ethengisela abanengi eHarare iveza ukuba iningi labantu ikakhulu abasakhulayo labesifazana abakazwisisi ngalesi sifo bethi asilani labo ngoba sikhatshana. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust uthi bakhathazekile kakhulu ngoba lesi sifo singangena kuleli dolobho silakho ukusabalala masinyane nje ngokwanda kwabantu asebegcwala ndawana yonke bezama ukuphila ngenxa yomumo yomnotho ongamanga kuhle.
Kulokuxhokoxhokozela kwabantu iziphithiphithi singakhakela emabhasini lasemakhombini kuyikuthi uyabuya mbona ngathi ungaphangisa usabalale abantu bayahlangana emabhasini lasemakhombini.
UDokotela Charlotte Mupamanga, ofundisa odokotela ekollegini le-University of Zimbabwe School of Medicine, uthi inkinga yokuthi isifo sohlobo lwamavirus asilapheki sisabalala ngokwanda kwabantu.
Ungezwa ungezwa kuhle, kumbe umzimba utshisa, ukhwehlela, i-rest is very important. In fact, number one treatment ye viral infection yi-rest, then ubususiya emakliniki ukuthi bakuhlole.
Abenhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngoba iningi lezisebenzi ezingamalunga zisebenza labadabuka e-China emigodini enjiwa amatshe aligugu kanye lamalahle. Umnumzana Sylvester Mshayikwe walenhlanganiso uthi ngokunjalo nxa lesi sifo singahlasela eZimbabwe ngesimo somnotho lezempilakahle ongamanga kuhle kungaba lo monakalo owesabekayo. Okubethusayo uMshayikwe yikuthi baningi abadabuka eChina abasebenzela eZimbabwe abangabe bethekelele ekhaya ngekhefu lekhisimusi lokuthakazelela umnyaka wabo omutsha weChinese New Year mhlaka 25 Zibandlela, okungenzeka ukuthi baqala ukuphenduka emsebenzini kuyena leviki bebuya lomkhuhlane.
Umuntu engakasuki airport uyahleya isweyilo kuzeni icheck abone ukuthi ulayo yini i-virus kumbe kala. Nxa elayo i-virus abuyele eChina.
UDokotela Chipamanga uthi okuqakathekileyo yikuthi abantu bazivikele bengameleli ukuze behlaselwe andubana bathathe amanyathelo umkhuhlane ususabalala. Isifo se-coronavirus siqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele-China ngenyanga edluleyo kampalakazi kugqitshwa umnyaka ka-2019. Sasabaliswa ngabantu sayafika lakwamanye amazwe omhlaba edlula alitshumi lanhlanu agoqela iJapan, Korea, Thailand lamanye. Kunje inani lasebebulewe yilumkhuhlane selingamakhulu phose amane kwele China kuphela. ELePhilippines yilizwe lakuqala eselilahlekelwe ngumuntu oyedwa ebulawa yilumkhuhlane. Asebefunyelwe belalo umkhuhlane sebezili inkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,200. Abantu beZimbabwe labo sebevame ukuthekelela kwele China ngobunengi besiyadinga impahla elentengo ephansi, abanye besiyafunda khona le okwenza babe sengozini enkulu yokuthelelwa lumkhuhlane lokuwuthela ekhaya. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obedaya Moyo uyavuma ukuthi kunje sebekhona eZimbabwe abangamakhulu edlula amabili abavele kwele China abasahlolisiswa ukuthi bangaba lomkhuhlane we-coronavirus na. Lo nguMike Hobe weStudio 7, udaba lolu lulotshwa nguMark Peter Ntambe.
Abesifazane abakubhizinisi lemisebenzi yezandla bethengisa beselupane bakhala izimathonsi ngodubo lwendlala ebangelwe yokungananga kuhle kwezulu osokubadalela uhlupho lokutsha kwelala abalisebenzisayo. Ana Sesiya Ndlovu usipha lolu daba.
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuthengisela kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungani kuhle kwezulu sekubangele ukuba ukutsha kwelala kubadalele inhlupho kubhizimusi labo. Umqondisi welupane Women's Center unkosikazi Hildegard Mufukare uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje ukuguquka komumo womkhathi okwenze isigaba sabo sangatholi izulu elihle sekuphazamisa isivuno sesilimo selala abalisebenzisayo emsebenzini wabo.
Sikhangela ukuthi nxa sikhangela development eyabiqhubekela phambili kuza sihlupa ikakhulu ekuthini kube lelala elincane elihlumayo ngoba ilala ukuthi lihlume kuyathatha isikhathi eside iminyaka sivele manje nxa lingasela manzi kutsho ukuthi kuzabe kule minye iminyaka lapho kweqa khona ilala lingamili.
Unkosikazi Tryphene Mlilo osuka ePhupu wathi uthi lelala elincane elikade selihlumile inkomo sezilidlile laphela.
Siyabona ukuthi sizathwala nzima ngendlela yokuthi lalilaya selithile plazi lenkomo ziyalidla lapho sezisila khona ngobutshani kabuko.
Unkosikazi Emeli Ncube osuka edaluka wathi kosivalo uthi abasakwazi ukuthi babambephi ngoba emasimini lezifuyo kunzima akukhulumeki.
Hayi izulu njengoba lingani vela sikwazi ukuthi silakwenze njani. Elaleni yikho lapha desiqine khona ukuthi yileli sisizayo. Besingakahlupho ukuthi singahlupheka ngoba kade sisebenzisa lona ilala.
Elubhane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi ukungani kwezulu lonyaka kuzabanyela ukuba baphile nzima okwesikhatshana ngoba ilala abakade bephephela kulo alihlumanga ngendlela abakade beyikhanyelele. Abantu abaningi eZimbabwe abanamisebenzi ngakho ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa iningi lale imisebenzi igxile kwezokulima langokuthi izulu liyabe linenjani lowo mnyaka ngoba lalapho okuqhutshwa imisebenzi yokulima ngokuthelezela umsebenzi kawuhambi kuhle ngoba amadamu okumele bawasebenzise lawo engelamanzi kumbe egcwele ithebethebe ngoba engalondolozwa kuhle. Uhulumende uhlala ekhala ngokuthi ubhekane lenhlupho zokuswela imali yokulondoloza amadamu kanye lenhlelo zokwenqabela inhlupho ezidalwa yikungani kuhle kwezulu ezokuguquka komkhathi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqesho lwamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni wenguqu uRosemary Mgadza uthi iqembu lakhe lingafika katshana kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kuWorld Cup nxa lingalungiselela ngemfanelo. UJoseph Njanje usipha lolu daba.
Iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu selidlulele kusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Costa Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu leli liqeqetshwa nguRosemary Mgadza lidlulele phambili ngemva kokunqoba eleMalawi nge-2-1 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu kusigaba sePreliminary Round. Umdlalo wokuqala odlalelwe kweleMalawi uphele amaqembu lawo ngojikelobhanqa 1-1 kwathi ngomgqibelo wedlileyo iqembu leZimbabwe linqobe nge-1 kanya lova linqobile. Iqembu leZimbabwe kalidlalanga ngendlela ethokozisa abalandeli balo kodwa uMgadza utshele inthathela izindaba zemidlalo ukuba iqembu leli labadlali abalesipho sokudlala umdlalo wenguqu abangenza izimanga nxa bengathola isikhathi eseneleyo sokuzilolonga.
Njengoba senelise ukuchapha kusigaba se-preliminary sekumele inhlanganiso isiphe isikhathi eseneleyo esokuzilolonga sindawonye lamankazana. Silethemba elokuthi sizabe sithola amaviki phose amabili ukuba sihlangane silungisise lapho oxega khona kunxa zonke zenkundla.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele-Ethiopia ngenyanga kaMbimbitho kusigaba sakuqala esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizadibana lelizanqoba phakathi kwele-Botswana lele-South Africa ngenyanga kaNkwenkwezi kusigaba sesibili. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leMathebeleland Tuskers kusasa langolwesithathu lizadibana lele-Rangers kwimidlalo yohlobo lwendlala iphele phakathi kosuku olulodwa. Imidlalo izaqhutshelwa enkundleni yeQueen Sports Club njalo iza kungensuku ngaki. Iqembu leTuskers linqobele Midwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni wohlobo lwedlalwa phakathi kwensuku yezine. Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan uNicholas Nsingo ukhuthaze abalandeli bomdlalo kakhilikithi ukuba babuye ngobuningi bezosekela iqembu leTuskers.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje isikhathi kasisavumi. Sibonge ke uNjanje ngokusinika lolo daba. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.